uma hayi ukuthi kona kulabantu abavuka besake i-rate yabo bethi na sisebenza i-rate ethize umsuzuzi lona i-rate naleyo bayishaka ngaphi kuhambe njani. So kuyade ngisho ukuthi kona boshuwa bakhona abanye abantu abasebenza towards the umsabotage ukuthumelela komkhonomi wethu abashiyananga nama-economic sabotage sibili ngoba yiko kona abakwenzayo. Sizama ukuthi kona imali siyiqine, sizama ukuthi kona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona leyo. Then so omunye umuntu nje afika aqasa ukuthi nje izinto ayenza okwakhe uyasozuze yona right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers tax, kwenzakala futhi kuma-bond notes, izinto ezinjalo abantu bebodwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusuke kuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi lo uhulumende somele ayekele ukopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure sibili ezigoqela ukuthi yena ungauhulumende sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe nemali yangaphandle, babhadale izigi lethu ukwenzela ukuthi kona ligaine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeliso evini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-rubri yabo iqine bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gas ofuna i-oyili yethu ngofuna igas yethu asithengiseli muntu ngezinye izimali sithengisela kube labantu ngemali yethu e-Russia baba khona kwana yikho kwenza ukuthi i-Russia imali yayo ithi njani isiqine. Yikho sikukhangeleleyo ukubana uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali plan. Kodwa laba abethola umthetho besenza into zabo ezokuthinta izimali ngaphandle kwenkundla yamabhanga labo vele kumele benjani sebejeziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho okusemthethweni.
Ye kodwa ngabotha abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotha abantu 65 kumbe bangaki balutshani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha khona. So lokhu akusebenzi ngabantu bekhona.
Hayi abantu vele umuntu phela umthetho vele kumele ukuhlala unjani umosha wedha uvela ngapha kumyenzeni umthetho kamlanga wephulwe umthetho kumele ugcine ungumthetho. Imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga sishenze kolokho sambeni kuma-bureau decisions senze kolokho hashi ukubana thina sicasa ukwenza izinto ezi-threading and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuine anti abona ungakhangela evini osiphathelini abana ababesendaweni yabobhotswana kumbe e-south africa bala e-park station abana nxa ufika even nxa utshintsha bona ngale abatshintshi bebulala i-rate ye-rand kumbe i-rate lepula babesenza into yokuthi vele kuchithe kuhambelane lasemabhenki kuchithe kuhambelane nakuma-bureau decisions yiyo indlela okumele ngabe basenza njalo ngabe mhlawumbe people u-10 blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhenki into engona izigi ku-13.5 yena sefika zizigi 21 urentedelabe efikeleleko.